Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 26 kumabasa 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili umthethwandaba kamantshi usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya owezemithetho kanye losikomiti wamapholisa ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUSI kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapholisa. Uyaqala namuhla umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kazembe kazembe owezemithetho umnumzana ziyambi ziyambi kanye losikomiti wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUSI umnumzana Munyara Zimasiwa imali engange 200,000 Zimbabwe dollars kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwakhe ngamapholisa ngomnyaka ka 2019. Umantshi unkosikazi Victoria Mashamba unqume izolo ukuthi abathathu laba kanye losikomiti wamajele umnumzana Moses Chiwovu kumele bahlawule uMasiwa ngoba wabotshwa njalo wahlukuluzwa ngaphandle komthetho. Inhlanganiso yamagqwetha amela uMasiwa eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi wabotshwa watshaywa njalo wanqunulwa ngamapholisa emethesa icala lokudala udlakela. Athi uMasiwa wayemsulwa. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair uyaqala koBulawayo namuhla. Lombukiso ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Kuvikwa kulamazwe alitshumi lane azabukisa emelwe ngamankampani atshiyeneyo angamatshumi amabili lanye 21. Umgcinisihlalo we-ZITF umnumzana Busisa Moyo utshele intatheli zindaba izolo ukuthi abazabukisa bonke bedlula amakhulu amane. Ngokubika kwephephandaba le-Chronicle. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo okwenziwa ngabasakhulayo kuya kusanda elizweni. Kodwa imizamo yokulwisana lalomkhuba layo iyaphambili. Ngomgqibelo kuqhutshwe umcimbi obulenhlelo zokuzilibazisa ezigoqela igigi kanye lomdlalo wenguqu obubizwa ngokuthi i-Soccer Against Drugs owenzelwe esiqintini semangwe eMathebeleland South lapho abatsha abaxwayiswe khona ukuthi batshiyane lezidakamizwa ngoba zidala imikhuhlane. Lumcimbi uqoqwe isakhamuzi salumango umnumzana Khulekani Malipiti Dube. kubika intathelizindaba yestudio 7 uEzra Chisasbanda.
Inkulungwane ezimbili zabantu 2000 iningi labo ongabasakhulayo babuthene wonkwanyana uzobukela imidlalo enguqu leminye imicimbi eqoqwe phansi womkhankaso wokulwisana lodubo lwezidakamizwa. Umnumzana Khulekani Jotoba Dube ngenye yenkokheli kulesi sigaba onguye njalo oqoqela umkhosi.
Ngiyacabanga uyazi ukuthi nginceda abantwana ngoba abafana abancane uyazi ukuthi mabefula ngalesenda bengalanto yokwenza bagcina benza into ezidakamizwa bagcine bangena ku-wrong groups, you understand? So ngiyabahlanganisa like mayizikolo zivaliwe into esengibayenza ukuthi at least bayenze into zokuqinisa imizimba bejime bedlala ibhola just to get them out of this crime.
Udube uyaphambili echasisa izinto esamfuqa ukuthi aqoqele umkhosi
community. Yazi ukuthi ngiyathanda ukuthi ngincede i-community yami because ngakhulela lapha vele and I love my community, I love my people. Namhlanje into ekhona i-50th birthday yami. Ngingabe ngangiyenze England kumbe ngiyenze e-South Africa but ngikhethe ukuthi ngizoyenzela lapha ekhaya, ngiyinjoye nabantu balapha ekhaya. So ngihlanganise ne-tournament yebhola which is i-top 8 tournament.
Imidlalo yenguqu yenzelwe abatsha abaphakathi kweminyaka elitshumi nantathu 13 kusiyafika kwangamatshumi amabili lane 24 Oziba Sibanda oneminyaka engamatshumi amabili yokuzalwa ngomunye wabakade bekulo umkhosi.
Hayi, siyabonga kakhulu, kuyasincedisa kakhulu njengentsha yethu ukuthi sikhiphe ezidakamizweni, kuyasikhuphula kwenza kakhulu sithiye ezidakamizweni ngayisuka kakhulu ngapha kumakhalendeli. Singakukhuthaza kakhulu intsha yethu kwezindawo ukuthi lai ezidakamizweni lapho njengomuntu omncane ezidakamizweni sisize kakhulu. Phela kumuntu
ngathina kuwuphuthela
amazi
kaOziba agcizelelwa ngumfanyana uSiyabonga Maphosa oleminyaka elitshumi lanhlanu 15 yokuzalwa othi ufunde uningi wobubi bezidakamizwa.
Into engayihluphela ukuthi bengabheni benganathi utshwala behambe isikolo kahle ngenxa yokuthi ongela siphiwo sokudlala ibhola fanele uqinise ezimfundweni. Ngingafundisa nje ukuthi sasa sisile njani.
Uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokulwisana nodubo lokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo ezikolweni. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosazana Monica Mthwanga uhlele ekhuluma ukuba uhulumende wakhe uzathelisa kanzima abatholakala bethengisa izidakamizwa njalo sokwabunjwa ikomishini ezakhangela ngalolu daba. Abatsha basemangwe bathi bafundile ngobubi bezidakamizwa njalo uDube uthi uzaqhubela phambili enceda intsha yalomango ukuthi ingagcini ibanjwa ngamandla okuthatha izidakamizwa lokunatha utshwala ngenxa yokuswela okwenza. Kukanti kulo mkhosi izakhamizi zakongwanyana zithe zasutha zanatha zijabuliswa ngokuningi okugoqela umculo lodumo uClement Magwaza kwaze kwasa. Ngibele 27 kwangwanyana emango yeplumsi igama lami ngu-Ezra Chisasbanda.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ivumelana lenhlanganiso yabosomabhizimusi iConfederation of Zimbabwe Industries kudaba lokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho kanye lokuthi umkambo wokuthengisa imali yaphandle oqhutshwa libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe awuqhutshwa ngemfanelo. Umbiko we-CZI lo ucunule usibalukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutsha yena oyethule owakhe umbiko echothoza osomabhizimusi laba. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi okukhulunywa yi-CZI kuqondile.
Abakukhulumayo
kukhulunywe yezisebenzi ekuqaleni bakwala bavumelana lohulumende ukuthi into enhle nxa sebekubonile hayi bathi abantwana ke benja kabavule amehlo langa elilodwa kuyasijabulisa ukuthi labo sebekubonile esasivele sikubonile ke thina ekuqaleni.
Abe Confederation of Zimbabwe Industries bathi umkambo kahulumende owebhanga elikhulu lo okuthengisa imali yaphandle ukhanya ungaqhutshwa kuhle ungani kulokuqilibezela kumbe imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo khonapho. Kodwa uMangutsha uyakulandula lokho uyabasola kakhulu osomabhizimusi laba uthi bakhuluma into engekhoyo.
Luhlelo ababethele ufanele luphathise abamabhizimisi nxa abamabhizimisi sebethe khona hatshi kaluphathisi kaluncedi kalusoze luvuselele umnotho aluba ke uhulumende uyalalela phela njengoba ekuqaleni ubethe kasoze alalele kuzisebenzi njengoba abamabhizimisi babevumelana laye nxa sebesala ke abamabhizimisi yibo kufanele bethole kumbe bebenefit aluba ke uhulumende kumbe aluba ke ureserve bank aluba uyavumelana lakho. Kodwa ke akusimangalisi ngokuthi lati sathi sikhalaza kumbe sikhonona satshelwa amazwi amabi ukujwayeleke lomuntu ukuthi nxa umcebisa ale engavumi isiyakhumbula simcebisa ngokuthi imali ayilethayo ke ayilahlonzi imali ezahlupha saphikisana la emahofisini akhe ekuqaleni ethe nxa ingasebenzanga uzatshiya umsebenzi sithe sesimlanda ukuthi simtshele ukuthi hayi isisehluleki ile ukusebenza aphuma phela umsebenzi watshintsha njalo inkulumo. So ngumuntu nje ongancediyo ongalaleliyo yikho nje sibona ke engani ke uyathethisa ke laba abakhuluma iqiniso.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kwezombusazwe zithi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo ngaphandle kokuthi kwenziwe inguquko ebanzi egoqela ukukhethwa kutsha kwamalunga eZimbabwe Electoral Commission. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana efidlela Ncube.
Zinengi inguquko ezidingakala ukuthi zenziwe singakabali nje okunengi yona izekhi ngokwayo kumele ingabi ingxenye yezanupf njengalokhu isenza imisakazo kahulumende iZBC kayingabi ingxenye yezanupf amaphepha kahulumende kangabi ingxenye yezanupf amapholisa kangabi ingxenye yezanupf bonke abezomvikela kabangabi ingxenye yezanupf. I-Electoral Act kumele isebenzele wonke umuntu ingavimbele ukusebenza kwe-democracy njengalokhu siyibona. Abantu abangaphandle kwelizwe kumele bavunyele ukuvota bonke jikelele kungakhathalekile ukuthi bangaphi. Ngokuba nxa kuvota abanye enye ingxenye ingavoti ayi ukhetho lusuka lungakhululekanga. Kanti ke futhi i-voters roll kumele iguqulwe ngendlela engakhona. Okwakhathesi kulabantu abafa kudala labantwana abancane kakhulu abangakafanele ukuthi bavote. Zinenge izinto ezingamanga kahle ne-voters roll. Zonke lezo zinto ungazihlanganisa uzazibona ukuthi kakumanga kahle. Kanti ke thika kufunakala ukhetho olukhululekile ngabantu beZimbabwe. Free and fair election ifunwa iconstitution yeZimbabwe, hayi iconstitution yeAmerica, hayi iEU, hayi eAsia, kodwa iconstitution yeZimbabwe. Ngokunjalo ke inguquko esikhuluma ngazo sithi ama-electoral reforms zigcwalisa lokho okufunwa iconstitution yeZimbabwe.
Amabandla ikakhulu aphikisayo ungathi afaka umfutho owaneleyo yini ukuze kwenziwe inguquko le okhuluma ngayo.
ayisiwo wonke amaqembu aphikisayo akhuthalele i-electoral reforms, kodwa akhona njalo amanye afuqa kakhulu. Kanti ke akungakhohlakali ukuthi nxa sisithi electoral reforms sisithi ukhetho kalube ngolukhululekileyo, kasitsho ukuthi luwile ngamabandla aphikisayo, sitsho ukuthi kalube ngolukhululekileyo ukuthi abantu bavote bekhululekile ukuthi bakhetha liphi iqembu abafuni liphi. Ngakho-ke akulasizathu sokuthi ibandla le-ZANU PF libe madolonzima ngaphandle kokuthi nxa lisesaba ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngeke liphumelele kulo, kodwa ukhetho olukhululekileyo lufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ngakho kumele lulandele, kungakhathalele ukuthi ukhona otshaywa likhanda ngakho, kaye kube lo khetho olukhululekileyo ngokuba umthetho welizwe leZimbabwe uthi ukhetho kalukhululeke.
Umongameli Mnangagwa Ncube sesike samuzwa esithi akusela nguquko ephathelane lokuqhutshwa kokhetho ezakwenziwa, ngoba konke okwakumele kwenziwe sokwagcwalisiswa sokwafezwa. Kukhona yini mhlawumbe okungenziwa nguZulu okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi aguqule indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo?
Abantu beZimbabwe kumele basukumele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Bona ngokwabo yibo kumele bafuqe bese zinhlanganiso ezihlukahlukeneyo ezamabandla aphikisayo, kunye lalizibandla leZANU PF kumele likhuthalele ukuthi iconstitution ilandelwe. Amabandla ezokukholwa, ama-civil society organizations, ama-citizens eZimbabwe wonke jikelele. Kanti kumele kukhuthazwe lo mhlaba ukuthi uncedise ukuthi kube lenguquko endleleni yokuvota kweZimbabwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Abakucele leZANU PF bona bathi konke kulungile njalo akula sidingo senguquko. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-News Day ithi abasakhulayo beZANU PF batshayene kwabaluthuli eChinoyi ngesonto ngesikhathi beqhuba ukhetho lwenkokheli yabo kulumango. I-News Day ibika ukuba iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izathungatha ibophe izikhohlakali kugatsha lwe-ZIMRA ezenza imisebenzi yokungethembeki emingceleni yelizwe. I-Chronicle ithi uhulumende useqalise ukwakha izikolo zama-boarding ezedlula ikhulu 144 endaweni zelizwe ezichiyene. Yo. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani. Hayi, mina ngaphakathele ngabantu be-census lapha. Uyazi imibuzo abakubuza yona. Umuntu akubuza ukuthi umkakho ungaphi, nxa lilala lilala njani, ligezele esinkini. Akubuze umumtshela abantwana ukuthi umntana u-grade 7, u-8 u-grade 7 uyenzani okokuziphilisa, u-grade 7 sazala abantwana abangaki, wafelwa ngabangaki. Imibuzo bamvele yona le abasibuzayo. Mina ngibazwisise, singazi lina, hayi but hayi abanye mbaxothile, baxothile sibili ngoba babuya beyiziqembu ezitsheneyo u-attend abanye ilanga lisiyane sokulabanye bekubuza nje imibuzo esisile engaqedakaliyo. Hayi khathelethi, kathi vele i-census yakhona isinceda ngani ngoba sihlala sivalwa every time akuphumi lutho, asikaze siphiwe lutho. Ngeyani lingichasisela, ngeyani ngeyokusihlukumeza kuphela.
Ninjani, ninjani kustudio 7, ninjani kustudio 7, kwaze kuseni sibonge ithuba ngendlela eyenza ngakhona ukusinikeza ithuba ukubana sikhulume sisemsakazweni estudio 7. Hawu, siyabonga, siyabonga, siyabonga abantu bestudio 7. Mina engakusho umbono wami okhona ekhaya ngale eZimbabwe, angeke kwafakwa lunga, angeke kwafakwa lunga ifu singakhiphanga iZANU PF, ifu singakhiphanga iZANU PF ngeke kwafakwa lunga. Badala ngeke, kwamele siyilungise le ndaba, kwamele siyilungise. Sihambe siyovota, sivote iqembu eliyi-1 i-CCC, sikwazi ukubana siyakuphi phambili, siyakuphi emuva. After lapho sengikhona sibone ukubana yiphi iphathi esesingangenisa ifloyile i-CCC. Ngithanda ukubonga, mina nguThembe Kobu usendaweni yasePitoli, ngihlala ePitoli e-South Africa, kodwa ekhaya ngile phansi khona ngale matoko kwesudini lapho kuphuma khona umqondisi MRP, iqembu lami elikhulu. Ngiyabonga.
njani Studio 7 yebo liyakhuluma lokho elikukhulumayo kwaZulu but asikutholanga konke sasudingana namhlanje umhlabathi asilaba abaningi asilaba umhlabathi ningabuka lapho lalapho inkomo yebo wasebenza ivision yakhe azange iphelele namanje ivision yakhe vele kayiphelelanga singakhuluma lokhu lalokhu lalokhu sikhulume ngumhlabathi umhlabathi baningi abantu abangalawo ikakhulu le intsha esakhulayo ilendi kabalayo ukuthi labo bakwanisa ukwakha izindlu zabo singakhuluma sikhulume sijabulele i-independence kodwa ayilakho kuningi esilethela khona emandebeleni esisakhumbula ngakho igugu rawundi kuphela
okunye ngizothanda ukubonga umfokamoya umqondisi hhayi usebavulile abantu bakithamelo ngoba esikudingayo kuleli lizwe sidinga ukuhlonitshwa sibonekale lathi njengabantu hhayi ukuthi sibe lokhu esisehliswa isithunzi sisenzwa njengabantu abalutshwana senzwa njengabantu abangafundanga lapha sidinga ukuthi sibabonise ukuthi sikhona bangabona ngathi kasikho ingani asikuboni lokhu abakwenzayo sesibhode yonke indawo sakhangela indawo anazonke lapho kusetshenzwa khona ama-institutions aka-government uzathola ukuthi yibo yibo yonke indawo so bona bafuna kuphethe ngani siyekele kunje angeke safa sayekela kunje silukulungisela abantu abethu kusasa elingcono sehlukane sizamile ukuphila labo kodwa kwehlule so mina ngizilankatha hhayi nyala ngithi mina hhayi kazibuyele emasisweni kubuyele lapho kwakuvele khona kukhona ngesikhathi amakhiwa engena kuleli lizwe sehlukane and yikho okuzaqeda umsindo okuzaqeda ukuthi singaxabani omunye nomunye abesendaweni yabo ukwanisela ukuzenzela lokhu abakufuna ende labo khonalo kuzabajabulisa emashonini ngoba kuyabo ngasela muntu okhuluma labo lathi sabe sesizibonela ngapha labo bezibonela ngale so lolu daba lulungiswe i-United Nations ingenele ilulungise lolu daba
siyabonga Studio 7 basakazi labo bonke ama supporters e Studio 7 labalaleli bonke jikelele o Chris Ntunga mili nkomo awabantu bonke nje o Prophetess Jeremiah obana ezingabaxambanga zizwe ndiqanjiwe ngiyalibingelela lonke ngiyabonga kakhulu kusisusa endaba ezinandi kangaka siyabonga kakhulu lokuthi sicebisa kakhulu ke lapha nzama ukucebisa izihlobo zethu South Africa lezi into Operation Dudula leyi iza kuza ngelina ngabe libele njengento eza ngesikhathi seGugurawund eZimbabwe iGugurawund abantu babesingayibuye kayibuye yabuya savuma sonke la Operation Dudula leyi mkanifika ngikhalela abantu abalabantwana khona ngale abalabantwana khona ngathi ngani bayafuqa abantwana abezekhaya ezibe ngumntwana engwaba ngaliba ngifuqa ezekhaya kakhulu abancane ngoba nxa ifika basiza badudula bengelathuba lokuthi ephinde edobhe umntwana lapana bale kamchiye abantu labani inhliziyo ezingabuhlungu njalo kulabo ikwanisa ukutshisela umuntu endlini bekutshayelele phansi kumbe noma bakuthathe kube ngokwabo ungaphindi wafa wakubona futhi okungumntwana ngiyabagqugquzela ukuthi ngani bathathe abantwana bebesekhaya besalele bona kuzathi kungaba right nxa kuyukuthi kuyadlula bebathathe kuhle kuhle abantwana ngoba leka ibuyele emuva singathabisani i-Operation Dudula leka ibuyele emuva lanxa uyilalela sokukude iqalisile kuzezofika namhla kayi-30 loku ikhanye ngani ya-eda ngiyabonga ngundebelo okhulumayo eZimbabwe esuse
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili kweleSudan ekulwisaneni phakathi kwabelusi labalimi. I-Reuters ithi eleRussia selixotshe izikhonzi zakwele-Germany ezingamatshumi amane 40 ngemva kokuba ele-Germany lithethe inyathelo elifanayo. singene kudaba lwemelika. Inkisela edabuka kwele South Africa esiyisizalwane semelika umnumzana Elon Musk usethenge inkundla yokuxhumana ebulenjini be-internet iTwitter ngemali engange $44 billion. UMusk ulamankampani agoqela elungisa ama-rockets e-SpaceX kanye lelungisa izimota ezisebenzisa amandla kagetsi e-Tesla. Iziphathamandla ze-Twitter zivumelene ukuthengisela uMusk linkundla izolo. Lanxa bekhona abakujabulelayo lokhu, abanye bayakusola ngoba umnumzana Musk esithi uzayekethisa imigoqo ebisenqabela abantu ukwethula yiloba yiphi imbono kulinkundla. Sibuze usomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lokho okwenze ngumnumzana we-Elon Musk kakhulu thina njengama-African kumele sikuthokozelele kakhulu mnumzana Nkomo, ngoba ngomnye wethu phela obuye laye vele e-Africa wazofika lapha wasebenza gadalala wa-achieva abathi yi-American dream yakhe sibili. Into enhle kakhulu leyo enzwe ngu-Elon Musk ukuthi athenge i-Twitter namabhiliyoni amaningi kangaka, yiyo phela abathi essence of capital. Ungabuya lapha eMelika uzosebenza gadalala nzima, umvuzo uyawuthola. Thina njengoba lathi sinje siku-IT space, uba i-role model yethu kakhulu sibili u-Elon Musk. Mina nginje ngingu-CEO wama-app amabili, enye i-Truckify app lei, eyiyo enika imisebenzi yama-commercial truck drivers. Laba ba-drive amagonyeti ekhaya baphuma ukuvuka nje, bevula i-app. Bebone imisebenzi yabo, sebekhetha umsebenzi abawufunayo, sebethwala umthwalo, sebesiya deliver. Ngilenye iApplay esetshenziswa kakhulu kuma-restaurant okuthiwa i-Grabler Technology, eyiyo etshintsha indlela esasikhangela ngayo i-menu yaku-restaurant. Instead yokuthi sibe sivala iphepha le-menu singakwazi ukuthi ukudla lokhu yikuyini, eyami i-technology entsha le itshengisa imfanekiso yokudla lokhu okuphekwa yiyo leyo restaurant. So ngingathi Instagram of restaurant food photos. So lokho kwenza ukuthi umuntu noma ekhangela imenu ye-restaurant adle ngamehlo, ngoba uyabe bona imfanekiso yokudla konke osokuphekiwe i-restaurant le, ebona imfanekiso ephuma ku-scroller nje up and down. Uyabona, into enhle le app yami yokuthi nxa ingafaka endaweni enjenge e-Victoria Falls ngale kuma-restaurant kumbe kuma-hotels, ngoba i-app yami iya-translator futhi ukudla in a different language ukuthi njoba i-tourism nengale Victoria Falls ama tourist kathesa akwanisa ukuthi avale ukudla ngesiJelimani, ngesiFrench, uyabona, kumbe isiSwahili, ngesiPhuthukezi. Kuba kuhle kakhulu ukuthi kube le technology ese Victoria Falls eyelungiswe isizalwane saseZimbabwe. Uyabona nje akukhona okwenziwa njani ngoElon Musk. Kuhle kakhulu sibuthi nxa iGrabler ingaba sendaweni njenge Victoria Falls, iyenza i-tourism ibe lula kakhulu ezivakatshi zonke, ngoba ukudla kathesa ezikwanisa ukuthi zikubale ukudla kwakithi eZimbabwe, but zikubala ngani? Nge-language yakibo. So lokho kwenziwe ngu-Elon Musk kuhle kakhulu sibili, siyakuthokozelela. And lathi lokho esingemuva kwakhe ukuthi kwelinye ilanga lizabe lisibala lathi kuthiwe isizalwane saseZimbabwe laso sesithenge enye i-billion dollar company khona apha eMelika. Kuhle kakhulu lokho kwenziwe ngu-Elon Musk.
Uthi u-Elon Musk uzavumela abantu ukwethula imbiko yabo bekhululekile, kungakhathalekile ukuthi bathini kulinkundla. Okwenza abanye besabele ukubana le mbiko exabanisa abantu, imbiko elenzondo, isizavunyelwa ku-Twitter. Uthini ngalokho?
Lokho sibili kuzaba ingxabangxoza ku-Twitter, ngoba kuzadala nje sibili ukuthi kube labanye abantu abazabe bekhuluma izinto eziziyelale nokuthethisana. So into yangikhona leyo asika yazifisa ukuthi uzayivikela njani.
Umnumzana Musobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapho eSlovela ohlala eMelika. siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba usulaye abaphathintambo bakahulumende ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapholisa. Uyaqala namuhla umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe international trade fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.